Kwabase Korinte bokuqala isahluko sesihlanu. Impela kuyachiyo ukuthi ukukhona ukuphinga phakathi kwenu. Futhi ukuphinga kohlobo olungekho ngitsho laphakathi kwabangakholwayo. Okokuthi omunye wakini uthethe umkayise. Kodwa lina liyazikhukhumeza kulokuba likhali. Lalo wenze lokho kasuswe phakathi kwenu. Ngoba mina lanxa ngingekho ngokomzimba kodwa ngikhona ngokomoya. Sengiqumile ngalowo muntu owenze lobo bubi ngokungathi ngikhona. Ukuba ebizweni lenkosi uJesu selihlangene lina lomoya wami kanye lamandla enkosi yethu uJesu Kristu, onjalo kanikelwe kuSathane kukho kubhubha kwenyama yakhe ukuze umoya wakhe usiliswe osukwini lwenkosi. Kakukuhle ukuzincoma kwenu. Kalazi yini ukuthi imvubelo encinyane ibilisa inhlama yonke na? Kuphani imvubelo endala ukuze libe inhlama entsha. Ngoba lempela lingabangela mvubelo. Ngoba elethu iwundlu lephasika elingukristu selihlatshiwe. Ngakho ke asigcine umkhosi. Kungabi ngemvubelo endala. Kungabi ngemvubelo yobubi lokona. Kodwa kube ngesinkwa esingela mvubelo sobuqotho leseqiniso. Ngalilobela encwadini yami kuba lingahlanganyeli leziphingi. Kangitsho iziphingi zomhlaba nje. Ingabe izihwaba labaphaka labakhonza izithombe ngoba phela kungafanele ukuba liphume emhlabeni. Kodwa ngalilobela ukuba lingahlangani lo muntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uba eyisiphingi loba eyisihwaba loba ekhonza izithombe loba eyisithuku loba eyisidakwa ingabe engumphanga lingaze ladlalayela kanye ngoba ngilomsebenzi bani lokuthonisisa abangaphandle na kunguNkulunkulu othonisisa abangaphandle lina lithonisisa abasebandleni xotsheni omubi phakathi wenu.